Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 4 Ncwabakazi 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day ozaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi iprocess yankona ayihambi kahle, le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo umele isebenze.
Uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zekulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane.
Nxa singathi amaprovinsi angu-10 izikolo ezingu-400 chukuthi iprovinsi eyodwa i-40 izikolo kufanana nje lokudlala.
Ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus.
Akula physical distancing, akula kugqokwa ama-mask, abanye abagqoka ama-mask khona phezukotho lapho, kuyisiphithiphithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lwezempilakahle luthi kulabantu abangamajumi amane lanye 41 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayo ethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1580. Iningi lababhubhileyo abalitshumi 10 ngabeHarare, kulandele emaSwingo okubhubhe abayithoba munwe munye 9. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day ozaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo ntambama ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet. UMthwangwa uveze njalo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakupha abantu abalitshumi lasithupha abavela kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo izicoco ekunanzeni leli khefu. Ibandla leZANU-PF lisolwa ngabanye abathi likhetha amalunga alo kuphela ukuba ngamaqhawe lichiya abanye abalwela inkululeko yelizwe ikakhulu abebandla leZaphu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli seZaphu uMnumzana iPhithule Maphosa.
iZANU-PF sithethe yonke into bayenza eyabo le ndaba yokuhlonipha amaqhawe wethu sokuyinto yabo abayenzela kibo le emsamu eShakeShake Building. Akusese yiprocess ekhangela ilizwe lonke, sebekhangelana bona bodwa amaZANU-PF politicians namazandla combatants sokuyibo bodwa abazibona bengamaqhawe, sokuyibo bodwa abahlonitshwa ngale nhlonipho ephezulu kakhulu, sokuyibo bodwa abathola lawo benefits ahambisana lenhlonipho yokuqhawe ikakhulu iqhawe lesizwe. So indaba esihluphe kakhulu ikakhulu umasikhangela abantu abachiwa ngaphandle kwale process, kumbe ngithi abantu abangahlonitshwayo bona bemele behlonitshwe. Ngizanika umzekeliso. Emalangeni silahlekelwe ngubaba uSogwaguka Ndlovu. Akula mbuzo uma sikhangela ubaba uNdlovu ngokuqhawe besizwe. Omunye osilahlekele emalangeni umama uTheresia Daga. Akula njalo umbuzo ngokuqhawe bakhe besizwe seZimbabwe, kodwa abayitholanga le nhlonipho ngoba ngabantu bezaphu.
Laba okuthiwa bazaphiwa izicoco, ungabantu abanjani ngokubona kwakho? Kuyini esingakukhangelela?
kubuyela endabeni esikhala ngayo baba Nkomo ukuthi iprocess yokunika leyo nhlonipho ihamba njani kahle kahle process bani criteria bani abayisebenzisayo ukuze befike ku conclusion ukuthi umuntu liqhawe lesizwe kumbe lo akusoqhawe lesizwe so ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi process yankona ayihambi kahle le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo umelise benze ayikula esikhangeleleyo endabeni le abantu abazanika isicoco siyakwazi nje ukuthi ngabangani babo bezana uPF ngabangani babo bezandla bagijimisa yona leyo into yabo yokuthi izano lezandla kuzwakale njalo kubonakale ngazathi yibo abaletha ilizwe ngazathi yibo njalo abaletha intuthuko eselizweni ikanti akunjalo ikho sithola beqamba amanga kakhulu ikakhulu ngehistory yesizwe izano PF ba kuthanda uqamba amanga ngoba bayazi ukuthi ayikho into abayenzayo ebambekayo kodwa ke bazama ukuthi bezibonakalise ngazathi ibabasebenza kakhulu so ihistory yabo yonke ngeyamanga kususela ekuqaleni kwendaba kucolonization bazokutshela amanga bazokutshela ukuthi ubani ubani kumagogo walwa labelungu kodwa siyakwazi ukuthi kule ndawo eZimbabwe lapho okwakolonizwa kungela resistance yabakhona njalo siyakwazi ukuthi elinyicele leZimbabwe lake laba yiprotectorate yamaBritish so sizibuza ukuthi kanti manje kwaliwa nini
umnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla leZapu sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sebandla leZanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zebulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane ebese zisungulelo luhlelo kodwa zisehluleka ukuluqhuba ngenxa yokuswela imali. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa emhlanganeni wedale labanye bakhe oqhutshwe izolo ntambama eHarare. Wengeze wathi izikolo lezi zizabhadalelwa okwenyanga ezitshiyagalolunye kulolu hlelo. Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union isungule uhlelo phose olufanayo olwe-online learning ngomvulo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli salinhlanganiso.
Okwakuqala kukhulunywa ngezikolo ezingu-400 nxa singathi ama-province angu-10 izikolo ezingu-400 kusho ukuthi i-province eyodwa i-40 izikolo kufanana nje lokudlala. Sibuyele emuva uhulumende izikolo zone ezakhuluma ngazo akasizazi. Imhloliso ayisozibhalwe ngabantwana abafunda ezikolweni eziyi-40. Nxa sikhuluma nge-e-learning sikhangelela ukuthi uhulumende nga ukhuluma ngokuthi izikolo zonke usesungula uhlelo lo-e-learning afaka i-network anikeze abantwana kumbe ababalisi labantwana kuhlangene ndawonye izidingo zonke ezidingakalayo ukuthi abantwana befunde ku-e-learning. Kanti naso kusenziwa khonokho kuyizinto kudinga ukuthi kwenzakale izikolo zonke. Phela nxa sesikhangela kukhulunywa ngezikolo ezingu-40 yiziphi? Kungenxa yani kuyizona ezokuphela ezingu-40? Nxa sesikukhangela ngenye indlela shuthi uhulumende sesehlukanisa abantwana. Kulabanye abantwana sebengcono shuthi zona ezizikolo ezingu-400 lezi ezikhulumnywayo izikolo ezilabantwana abangcono. Okunye sizabuyela emuva uhulumende uqala indaba ye-COVID. Wayenza isithembiso ukhulunywa ngokuthi sokukhitshwa izimali ezingaka sesihambise ama-PPEs ezikolo. Izikolo zithe zivulwa sathola ukuthi akulalutho. Khathe sesizowavela egcekeni ukuthi sekucela abadala bamthengele. La kuzonezi izikolo ezingu-400 yikukhuluma nje ngomlomo. Kuzathi sokusiya izikolo sezivulwa uthole ukuthi kasikho isikolo. Okuzima ukuthi siyabe singakwazi ukuthi avele kwakwenzakali ngoba esiyabe singakwazi ukuthi yisiphi okuyiso okumele phakathi kwe-400 esiyiso esikhangela ukuthi sisibone ukuthi yizolezi. Kanti indaba zingaqanjwa. Okuhle phela ngawo uyaqamba ukuthi hayi izikolo ezingu-400 emfuna ukusungula kuzuhlelo mhlawumbe i-pilot project. Ethi pilot project yethu le siyiqala kulezi zikolo lalezi. 400 sure, iZimbabwe yonke sisadlala musa.
Lona luqhubeka njani? uhlelo lwenhlanganiso yakho yikho yini belikukhangelele kumbe kuningi okumele likulungise
ngomvulo siqale uhlelo lokufundisa abantwana ebulenjini ema secondary schools ikakhulu abade sibakhangele ngabe olef amaqembu avuliweyo nesilungu phecelezi ama group e WhatsApp avuliweyo ahle agcwala wonke esesibona ukuthi silomlando ngoba form 1 badala bese bechinga labantwana bechinga ukuthi kathi manje thina indaba lengasivuleli so ngokunjalo sesikhangele ukuba iviki leli lisiyaphela sitatazele size siyefika phansi le ku grade 3 siyajabula ukuthi abadala bakuyamukele ukuvulwa kwesikolo sethu sekulenjini esikhangelele ukuthi sizancedisana siphathisane inkinga nje ezasichaya abantwana bazasokola ngendaba yedatha edulayo kodwa kungenani kuvele elizweni lethu kuyasokolwa sikhangelele ukuthi abadala bazazama ngemizamo yonke ukuze abafundi bengalahlekelwa izifundo zabo i-challenge esilayo enkulu ikuthi lathi abanye bababalisi bethu esikhangelele ukuthi bancedise ingane idatha labo iyabachaya ngokunjalo njenge-athuzi sokumele sisebenze nzima ukwenelisa ukutholela ababalisi idatha ukwenzela ukuthi benelise ukuqhuba umsebenzi wabo bengabanga lokwehluleka ngenxa yokuthi umuntu kaselayo idatha yiyo inkinga enkulu esesibhekane layo
lo ke ngumnumzana Themba kuwe moyo isikhulumeli senhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eselubhane valelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanzi aleli dolobho avalwe ngeviki edluleyo ngolwesine ngenxa yezikwelede ezingabhadalwanga. Umeya wedolobho leli uCouncillor Njabulo Siziba utshele iphephandaba leChronicle ukuthi bakhangelele ukuthi amanzi azavulwa namuhla. Sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eyobulawayo Water Action Group uMnumzana Khumbulani Maphosa othi bahambe eGwanda ukuyahlola umumo badaniswa ngokwenzakalayo ngoba kulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus njengoba abantu bephithizela beminyana lapho okukhiwa khona amanzi.
Namhlanje sichone simadasa sixoxa labantu beGwanda sixoxa lenhlanganiso ezichiyeneyo ezisebenzele eGwanda ezihlezi eGwanda sixoxa nobukhokheli bezakhamizi lezinye izakhamizi esisebenzelana lazo ezisedorobheni leGwanda. Esikutholileyo ukuthi umumo ubucayi kaumuhle ngoba idorobho lokhe livalelwe amanzi kusukela ngolesine loviki eliphelileyo. Izinwa ivale amanzi ngoba ithi i-municipality of Gwandi lesquare abantu batshona beminyene ezikotsho lapho abazama ukuthola khona amanzi. Akula physical distancing, akula kugqoka amamaski, abanye abagqoka amamaski khona phezukotsho lapho. Kuyisiphithiphithi, omama, obaba, abantwana, bonke bazama ukuthola amanzi khonapho ezikotsho zenalezi ezilitshwane ezikhona. Kukanti njalo abanye abantu sebesuka eGwanda Town sebedrayiva besiyadinga amanzi kubonsindi, kubomatholomotshe, kubokholimboni, okuzindawo ezingcwelelane leGwanda. Olokhu kuyingozi sikhangele imumo weCovid ngoba kuthi ukuthi kulokuthelelana iCovid okubanzi okuzaba khona khonapha ezikotsho eziseGwanda Town. Kukanti njalo futhi nxa laba abantu sebephuma besiyacela amanzi ezikotsho lemizini lezakhamizini ezisemaphandleni, kuthi ukuthi sokuza memethekisa futhi leli gcikwane liyengena futhi khona ngale makhaya. So yiwumumo okhona esikubona ingani uyingozi kakhulu ikakhulu sikhangele isimo seCovid-19.
Manje njengenhlanganiso libona
ukubana ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba abantu bakhani ukuthi abala mali yokubhadala izikweletu zona lezo.
Eqinisweni izinwa layo kumele ibe reasonable during this time. Why list imali beyifuna? Sibona ngani kuyadingakala ukuba be reasonable bazibuze ukuthi obuqhakathekileyo khathesi kuyini phakathi kwemali lempilo yabantu. Yimbuzo omkhulu okumele bawuphendule wena lo ngoba ukhanya imeasure abayithetheyo ubona bakhangele kuphela ukwenza imali ukuthola isimali yabo ekweredwayo kodwa kabasakhangeli ubhubhane oluba khona le mbubhiso ebakhona ngokubulalisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eyobulawayo Water Action Group ubeqoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okumanje besikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende uselandule imbiko yokuthi ufumbathisa abamabandla aphikisayo ngokubapha izimoda. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani eliyisilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa 70% labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe nenomkhakha we-Delta. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Shwashwa bantu benkosi, siyalibingelela Studio 7 sithabala ngenyuzi zethu lisinika zona lisinika inyuzi eziqondileyo mpela kashilokho sikubona kuZB ekuyabongikhulunywa mthungameli wenyika wathi mthungameli wenyika akula yinto ngaphandle kokwazi ukuthi mthungameli wenyika kuphela. Shuwa inyuzi zenu ziqakatheke kakhulu nxa libona umuma wezinto lapha ezinto wakho omuyindlela embi lo uhulumende wokubhidliza ukubhidliza kuya into eyenzakalayo eqondile lapha ngiyabona ubona ama-election aparephelela 16 bantu wafa ngikhangela bathesha kuvunyelwa ukuthi kuwuprotesta kumbe ukwenzeni into enjani bayabopha ukufaka ejele. Ngiyakhangela amatitsha abathesha ale mali amapentsheni mina ngupentsheni khona 10,000 ngenyanga iyakunceda ni 10,000 into zikhula daily dizili zabo zikhula daily angiboni kule nto ephumayo lapho ngibona nxa ukhangele shuwasho into ephumayo akula nto ephumayo shuwa singathi senzani kona unkulunkulu uyangenela kuphela umbuso wenxanye wakwamdala lwanayingcondo abantu babesidla besuthi bashilokho sokukhona kathesho kodwa yenza ikomplain ngani uthi hhayi bayakwemba kwakushona sebekuvalele ngenje sokukhuluma ngikwenzayo sebengakhiphi inamba zami lezi uyatshona ivele sesitokisini awabonto leyo hhayi unkulunkulu ngalangeni konke lokhu hhayi thingani unkulunkulu uyasithandazeni kube le ngikhululeka okungani ukuba ngcono. Siyabonga
njani basazi besitudio 7 hhayi thina siyaphila silapha eBotswana mina mvukubeka lawamowami umbono iZANU-PF yona ngeke izife yaphuma esikhundleni mpaka kuze kuphele lezi ngagara zolezi ezisezitulweni ngobuningi babo ngokukhula kwabadala laba yikho kukhona zingathola ukuphila ngcono thina abangathi abasha. Uyabonga.
Awu livuka njani mahlabezulu kustudio 7 thina siyaphila noma nje sisehluphekeni lwezimbabwe lelizwe. Heyi bakithi angazi bakithi isikhalazo sami kubahleli kubasakazi kwestudio 7 bakithi isicelo kangilisoli kangilideleli kangithina ndeleli msakazi bakithi ngicela linganithwale yatshintshi ukukhulumisa abantu bezanupief ugawule lo bakithi yezwe uyaphutsha ngani kabona ukuthi ukulipha ilizwe angazi mbusemlindini mbusezulwini kubungaphi lapha khona yena shuwa zinkulumo zakhe kazitshengisi usizi kazitshengisi ukuthi kumbe umuntu ohlezi labantu kuthutha umumo lo kawuboni ukwehluleka kwegovernment yakhe lokhu akutsho ukuthi ayisiko kwehluleka kwegovernment yikorona. Ikorona ifika izolo kuvele igovernment kunini yehluleka 1980 41 years isehluleka kaphinde abantu ukuthi usapotane umsebenzi wakhe kumbe vele kunjani. Hayi bakithi bakithi siyaxolisa hayi khathele
nalabo abantu hayi yabonga shuwa ngisibonga bakithi laphana kustudio 7 sibingelele linjalo kodwa ekhaya elihle lisethwe izindaba da sitoke siqhubeka nje sibonga bakithi umsebenzi omuhle. hayi sibingelele kakhulu phana ovo Ndebele vao Ndebele ngazi umembize kahle lapha labo Chris Gandhi labo mama laphana osithembekile Ndlovu laye nje ikhulu yonke laphana labuntu ngamili inkomo hayi siyabingelela bakithi lonke nje lapha ikhona ungathi nje lonke nje abayamasalasi sibonga kini umsebenzi mpela isethula wona ngithi nje kancane nje laphana yabona ikorona ngendlela esetshenzwa ngayo elizweni lakithi ngayindlela okubiswa ngayo umnotho ngamnotho osovukile ngoba ngiyaye ngikhaya laphana ekhaya angaze ngibone kula ma-building ayakhwayo ama-buildings sizobapenda belungu osmith lokunjalo ipenda sezixexebukile akula nto evuswayo so mina angazi ukuthi ugovernment lo wakithi yini impela into kodwa nami mangakhipha inhliziyo yokuzonda ekuzonda emini ihlobo le ukuzonda amaNdebele ukuzonda belungu zonke izinto zingalunga bakithi bekhiphe inhliziyo naleyo phela le yinto nje eyi-one nje bangayikhiphe naleyo umnotho wami aqhubekela phambili ngoba hhayi lo muntu akuyavota abantu bengazihluphe bakusebenzi lokhana kwayihlula lokhuya ngoba nomazovota uwini awinanga sonezo sizama iplani ukuthi hhayi maybe babangakhiphi inhliziyo yokuzondana maybe lizwe lingalunga ngiyazwa mpela lapho uma kukhulunywa mpela kubhizi mpela abantu bayahlatshwa lenje kusebenzi vaccine iyabuya iningi kakhulu sezabuya leyinye futhi ubona ukuthi ngayi imali impela ezothuthukisa ilizwe ngaku-right hhayi uma ucabanga nje kuthiwa izimbabwe ucabanga ukuthi ulambesaba kuthiwa izimbabwe uyazutshala ikhanda ufake kuthiwa ama-display kwama-panado kumbe kwama-grand pa ngoba uzathi usuka uthola ama-roadblock wakhona 100 meters roadblock ngapha langapha uizwa bhoda yakhona vendlela usezwa ngayo kuphunywa hhayi hhayi ilizwe lalabakithi yazayo hhayi siyabonga bakithi ku-studio 7 asiyibambeni kanjalo
ngiyabingelela abasakazi labahleli ngomsakazo we-VOA Ndebele ngumakaloba kumakhulela eplumtree ekululini ngiyadana kakhulu ngokuqala komkhuhlane lo we-COVID-19 sihlala endaweni yabantu abangakholwayo Thomas abakholwa ngokubona kodwa lo mkhuhlane ngendlela sufike ngakhona lapha esikhona futhi umemetheka kuzaba lula kakhulu endulo kufaka abantu kuzaba lula phinde sibuye labantu abangafuni ukuthinta ukuthi balandele imithetho le elethwa lugatsha lwezempilakahle lokwenza kuvuka abantwana le migomo efakwa yi-WHO so amamaski agqokwa nxa kuzafikwa emapholiseni umuntu kazigqokele ukuthi wazesabela impilo yakho ugqoka ngenxathi kuyakusa kwamapholisa and abantu basaloko besahamba ezintweni ngobuningi benze konke ababekwenza kudala endulo ukuthi kuyabanjani izandla kugeza izandla ndawonye abantu khonakwa-social distancing vela kukho bengicabanga ukuthi abantu abanjengamapholisa ngabanye khulu nxa kule zinto kube imbuthano ebakhona ebe leqiniseko sibe ukuthi abantu abasembuthaneni lo inani lakhona liyavuma ezintweni abantu fika ngama-100 kudliwe kunathi amatiye nje kwenziwa ngazathi kundevelope khona yisana lani ekadevelophe ijwayele kungakafika i-COVID-19 so kumemetheka komkhuhlane asesabele umuntu otheleyo ngebhokisi ovela ngalo sesabela abantu ngokuthelana ngokuhlala kwethu ukuthi kulele ukuthi umkhuhlane umemetheke so ngabe kuthi amapholisa asiyancedisana bebe khona ezifeni ngabe kuthiwa futhi lo mntu onitsha layo MP akahambe njani-ke okuyikhampeyini malanga lokhu ukuziphatha kwabantu ezifeni lasembuthanweni maybe ilizwi lomuntu ongajwayelekanga lingaba ngcono ngoba hayi sizaphela njengempukanuma njengamawuwa kakelo muntu ngoba lo mkhuhlane lo ngendlela esifika ngakhona izibalo esizizwayo njalo indawo yakithi vele liyakwazi abantu abasendaweni le ngabantu abasebenza eBotswana abazamazama eBotswana ne-South Africa abangachaphingi imingcelo so umuntu angavuka namhla ese-South Africa kumbe evuka eseZimbabwe engachekwanga anyway kodwa ayehlangana lona umphakathi so asisengozini embi kakhulu so kudinga ukuthi umuntu azivikele sizivikelele umkhuhlane lo angazi so ngiyabonga lami ukuthi ngifakele idaba lami
asanibone sanibone kubantu bakithi kunjani ngezindawo ngezindawo asiyezwa nje lesimanga lesi abantu bezana ukhefu asebesithi impahla lezi ezibuya e-South Africa angeke bezivumele zingeni bekhuza lo dlame lolu olwenzakala e-South Africa isho ukuthi umnangagwa ngendlela abatshontsha ngakhona ngendlela ababulala abantu ngakhona bengavula umlomo wabo mpela bekhuza abanye abantu umnangagwa ubulala abantu kangaka umnangagwa utshontshe ilizwe lonke liphelile ngenxa kamnangagwa ukhuza abanye abantu ukuthi bengatshontshi kuyilo iselelo ekhulu umuntu owaqeda imali elizweni imali yazi yaphela yokuthi bakwenza kuza ngoba bengela mashulu kube ngaba lamashulu kube ngaba khulumi labantu bezana akusho abantu abangakhuza abanye abantu ngokusela akusho abantu abangakhuza abanye abantu ngodlakela ngokudlana abantu bezana ukuphila abantu abayaziwa kamhlophe ukuthi khona ngabantu abaluta ilizwe laze laphela
sanibonani Studio 7 siyabonga bafowethu indabeni esinikeza zona ezineqiniso mina igama lami uThemkosi ngokuzalwa ngizala eLupane eJibajiba kodwa kwamanje ngila eGoli eLenisha South bengithanda nje ukuthi ngibulise abazali bami ekhaya obancane lapha eJibajiba obamdala lapha eGwamba akunakho okuningi ngiyabonga bafowethu ngiyabonga lapha eStudio 7 bafowethu ibambeni kanjalo bafowethu
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. Ubuzimelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe useza qinisa umkhankaso wokubamba ngamandla abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. UBiden wethule amazwi la esigodlweni sakhe se-White House izolo emini. Uthi izisebenzi zikahulumende ezizala ukuhlatshwa ijekiseni le zizahlolwa kabili kumbe kathathu ngeviki igciwane le-coronavirus. Sikhuluma nje idolobho leNew York selethule umthetho obamba ngamandla abantu abangena endaweni ezokuzilibazisa amasonto, amajim, amabhawa lendawo zokudlela ukuthi ongenayo atshengise isithupha sokuthi wahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 wonke amajekiseni womabili. Lokhu kwenziwa ngoba umkhakha wegciwane le Delta usumemetheka emadolobheni amaningi eMelika. Siqoqe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-COVID yona ngokwayo singayikhupha ku-politics sifaye njenge-issue ye-public health. Bakhona ama-scientists abawukhangela lo mkhuhlane nsuku zonke. Ungabona izinqumo sezitshintshwa kazivele ekuthini zitshintshwa nje kuphela. Kutsho ukuthi laba abakhangela umkhuhlane abahlala bewucubungula nsuku zonke bayabe sebebona okunye thina esingakuboniyo ngoba singayisibo abantu abakhangela ngezomkhuhlane. Njalo abantu ba-White House ka-Biden, I think abantu be-government abasebenzayo becubungula lo mkhuhlane bakhululekile kakhulu ukuthi umkhuhlane bawucubungile ngendlela ababona ngayo. Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane omutsha ohlala ucubungula nsuku zonke ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi bawubona ukuthi uyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela esingalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka, kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala beloku becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje lwaselilomnyaka, kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule. Ye, abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America. Ungakhangela ama-states e-South njengabo-Mississippi, labo-Alabama, labo-Florida, ama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele uhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abajinswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela. Lakhona lapho enihlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe, ababe kungafuni ukuhlaba, yibo abagulayo njalo esikhathini esiningi yibo abafayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubexoxa neStudio 7 ecingweni esedolobheni esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe le-Heroes Day ozaqutshelwa e-National Heroes eKhaya eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.